Ekhuluma emhlanganweni lento lezindaba eHarare umsekelo omholi wequla leli unkosikazi Bertha Martin Rosomilowitsch uthe balethemba ukuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Uqhubeke ethi bazazama ukuba khona ezabelweni zonke zelizwe kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni.
In urban areas, not just in cities or in towns, but we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
Incitshiso zombusazwe uMnumzana Thembisa Ntungagwa uthi ukuba khona kwe-EU elizweni kuzanceda ukuba ukhetho lukhululeke elizweni.
Bili sibekwazini ukuthi bathi bekhupha umgabe bathi sokune second republic. I second republic ngesikhiwa singathi abizama ukuba yi reformist ukukhanya iguqule izinto. Kutsho ukuthi ingayemukela ama observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo ukuba khona kuma observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni u ref webhora. Ma kungaba lokutshontshela ngesikhiwa bathi still the elections will be credible makukuthi ama-observers avumelana njani.
Kodwa enye ingcithi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo uthi ukuba khona kwabo elizweni akusoze kuguqule umumo oselizweni.
Ukuba khona kwama-observers lokungabi khona kwabo eZimbabwe kuyafanana ngenxa yokuthi ungabona i-violence ingayenzakali kabe usitsho ukuthi idivelena kunjani election leyo uyirane kahle. Oma observers lawa amonit aya observe. So abala ilunye tshintsho bangalwenze emuntwini. So ungabona kungela violence yakutshintsha ukuthi idivelena kade vele jonge ukurana ngezinye indlela ezingaso violence.
Abe EU bathi babheke ngelihlo lokhozi lokho okwenzakala emtitwandaba lapho amalunga amabandla aphikisayo alokhu ephikisa ukuvinjwa kwawo. Ukuphatheka kukhetho lolonyaka ukuza kwe-EU yeZimbabwe kwenzakala ngesikhathi amabandla aphikisayo ekhala ngesimo esibi sombusazwe lapho athi akenelisi ukukhankasa ekhululekile. Amalunga amabandla la eqhubeka esethuselwa ngezinye zezikhathi betshaywa kumbe ukubotshwa lokuhlukuluzwa ngamapholisa. Abe-EU bathi bazakhipha umbiko wabo ngekhetho lolonyaka ngemva kwensuku ezimbili impumelelo yokhetho isiyethulwe. Baphinde bathi baza kutsho okuningi ngokhetho ngemva kwamaviki amabili besithi kabasoze bakhulume ngokwenzakala elizweni ukhetho lungakedluli. Inani lequla labe-EU lakhuphuka ngamalunga afike kuliviki amanye amalunga afika mhla wokhetho ukuze bagcine sebelikhulu lamathumi amahlanu 150. Amazwe angaba ngamathumi amabili yasikhombisa akumanyana we-EU le asebenza leCanada, Norway, Switzerland lamanye ukuzobona ukhetho lweZimbabwe likhutshwa. Ngomnyaka ka-2002 iZimbabwe yaxotsha wayengumholi wequla ele-EU eleza ukuzobona ukhetho luqhutshwa uMnumzana Pierre Scott wakule Sweden esethethwa umlandu wokungahloniphi ilizwe. Lokhu kwadala ukuthi i-EU igcine isethetha izijezo zomnotho. Enye inkokheli kahulumende eZimbabwe linxuswe amazwe angamashumi ayisithupha lane kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa ukuzobona ukhetho luqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.